Linkuthazo uMohade uyenze emhlanganweni awenze labasakhulayo labamankampani alungisa inhlanyelo esigodlweni sebandla leZANU-PF. Sikhathi sinye kuqutshwa umhlangano omkhulu womnyaka waleli bandla eGoromonzi duzane leHarare.
To government, to our ministries, especially the Minister of Lands, the youth that are here, most of them I am told are missing from those that have got the land.
Ingcweti ezicubungula ezomnotho zithi lokho akusoze kwanceda ngalutho, kuzahle kwengeze inhlupho ilizwe elibhekane lazo. Lezi ngcweti zithi njalo isimo somnotho weZimbabwe savele saqala ukonakala kusukisela ngomnyaka 2000 lapho uhulumende wasungula uhlelo lwakhe olwalungahlelekanga lokwaba kutsha umhlabathi ewabela abantu ababengela lwazi lokulima njalo bengela okokulimisa inhlanyelo loba imfundiso. Ukuthathelwa kwabanini plazi umhlabathi lokhu kwenziwa ngodlame kwabulalisa abantu abaningi ikakhulu abanini plazi abamhlophe. Lolu hlelo lubikwa ngabenhlanganiso yabamaplazi amakhulu eye-Commercial Farmers Union ukuba lwabangela ukuba amalunga alo edlula inkulungwane ezine balahlekelwa yimpahla ebiza izigidi lezigidi zamadola. Izisebenzi zabo zasala zingasela msebenzi. UMohadi ukhuthaze abasakhulayo ukuba basungule ubudlelwano obuhle lamankampani alungisa inhlanyelo lemvundiso njengoba benxusiwe ukuzobukisa abakulungisayo emhlanganweni wabo weZANU-PF owenzelwa eGoromonzi. Emhlanganweni munye umgcini sihlalo wohlangothi lwabasakhulayo kulolu bandla oleZANU-PF Youth League, uMnumzana Poporaito Karepi ukhuthaze abasakhulayo laba kuba babisele izikweleti abayabe bezithethe emabhanga ukuze lawo athole imali yokukweletisa abanye lobabona kwelizayo. UToKarepi ucine ngokubonga umusa owenziwa libhanga ele Empower Bank eliyilo elikweletisa abasakhulayo abangela okokubambisa i-collateral. Ngakho-ke esithi kuqakathekile ukuthi abakweleta kilo babisele izimali abayabe bezibolekile ukuze lalo liqhubeke ngomsebenzi. Namhlanje idalela phezulu elePolitbureau leZANU-PF belikhangelelwe ukuhlangana lihlela ukuluhlu lwendaba ezizahlaziywa kulo mhlangano owenziwa ngomnyaka. Lo mhlangano okhangelelwe ukuvulwa okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesihlanu. Ukuzavunyelana emhlanganweni wanamhla wePolitbureau kuzaphinda kuhluzwe ngelinye njalo idale eleCentral Committee yeZANU-PF. Andubana kube yizihloko zendaba ezihluzwa emhlanganweni waseGoromonzi kusasa. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Simon Khayamoyo utshele intatheli zindaba izolo ukubana ibandla lakhe lilungiselele okweneleyo umhlangano walonyaka okhangelelwe ukuphuma lamacebo okulungisisa okuhluphayo eZimbabwe okugoqela umumo womnotho welizwe, ezombusazwe kanye lokuhluphayo ebandleni lakhe. Lo mhlangano okhangelelwe ukungenwa ngamalunga eZANU-PF angaba zinkulungwane ezedlula ezinhlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingu Praxedes Jeremiah.